udaba lokuthi thatha ama passport nxa uhlala ngapha eMelika. Kuyabe kufuna ukuthi umuntu aye khona embassy. Bafika bekunika ke amaphepha ukuthi ufile ini, then bese bekuthatha ama fingerprint, ufile wonke amafomu badinge usubhadala ke. I-process yakhona babhadalisa $30 ingazikhathesi kumbenxa seyakhwela. So nxa sufikile ngale khaya usufika khona e-passport office. Indaba manje ikhonapho udubo lakhona, ngoba uyathola ukuthi kule line ephuma phandle akukhanyi ukuthi line yakhona ihamba njani. Line yakhona kayihambi kuthatha isikhathi. Abanye nxa besazi abantu hhayi badlula nje bayengena phakathi balungisela amaphepha baphume. So mina ngathi sengifike khona ngala, hhayi salinda sengibijana phandle saze sayangena phakathi. So sesezingenile-ke phakathi bakhangela amaphepha ami, bangivuza ukuthi ngihlala ngaphi, ngabatshela. Kwathi ukusuka lapho kwathiwa kumele ngiyebhadala $300. I-$300 leyo bathatha iviki ukuthi bawulungisele i-passport yakho nokuthi bayithumele eHarare bayilungisa sebeyiletha-ke. Kodwa-ke khonapho bathi bengakathatha amaphepha ami, bathi kumele ngiye ku-DHL ngiyethenga i-envelope ye-$5 ukwenzela ukuthi khona bezafaka amaphepha ami phakathi bebe sebewathumeza. Ngahamba-ke e-DHL sengathenga i-envelope, aphinde ngabuyela futhi e-passport office sengabaqhubela bathatha i-envelope bathatha la maphepha ami badinda konke banginika i-receipt yami yokuthi ngibhadele $300 ukuthi i-passport yami ibisilungile ngeviki. Iviki yedlula lakho futhi isizathu sokuthi ngiyekhaya ngangisiyabe kumama. So umsebenzi kamama wathi sophelile iviki yedlula, sengisithi hhayi njengoba iviki seyedlule akuthi-ke ngiyekhangela ngale passport office ngiyebona ukuthi i-passport yami isiphenduyile yini. Ngahamba-ke e-passport office ngathi ngifika khona ngale bangitshela ukuthi khona kule problem la maphepha ami, ngiphenduke futhi after amalanga amathathu. Hayi lami ngithembe-ke ngibuyele ngekhaya.
Kodwa bekuphatha kuhle khona lapho?
Babekhuluma lawe kuhle sibili, you know, bengakukhathazi. Angithi lami ngangithembile ukuthi hayi bazangilungisela njengoba ngibhadale imali yami $300. Amalanga amathathu yedlula ngabela futhi ngiyabuza ukuthi i-passport yami siphenduyile yini. Bathi hayi i-passport yakho ayikaphenduki, buya futhi after 4 days. Ngangilamaviki amathathu ukuthi ngibe ngiseZimbabwe. So iviki yesibili yedlula i-passport lokhu ingakafiki. Kwasekufika iviki yesithathu, hayi la movalo laso lungiphethe ngoba ngase ngisithi abantu laba kusho ukuthi abasoze bangilungisele ngesikhathi njengoba bethembisile. Third week ngabuyela khona ngale udubo laselokuqala-ke khonapho. Bahle baqalisa ukungiphatha kuze ngathi ngifika sengibuza ukuthi i-passport yami bhadele imali engaka, sokuthi la maviki amabili angayitholi kuhamba njani. So mama wakhona wena ngangikhuluma layo wahle waqala ukungiphendula kubi esengibuza imibuzo ukuthi kade vele wena unjani eMelika, uhlalelani isikhathi sonke eside singaka. Lami kwangimangalisa ukuthi kade usingibuza imibuzo yonke leyo. Angithi amafomu ngibhalile konke ngafikela konke, i-problem sokuyikuyini? Angazathi ukuthi i-problem ikuyini. Athi ubuye kusasa ngiyipassport yakusathi yabe sifikile. Ngabuyela futhi ngelanga elilandelayo ngathi ngifika passport yami yayingekho. Ngaze ngayacela-ke esinye isihlobo sami ukuthi sihambe sonke. Buza khona ngalo ukuthi kade ukuhamba njani ngoba amalanga amaye samalutshwana ukuthi ngiphenduke ngapha e-America.
Bengathi ukuthi inkinga yini?
Babengathi ukuthi inkinga ikuyini, babengandile. Kodwa-ke mina khonapho ngase ngiphethele uvalo ngoba ngase sesaba ukuthi i-passport yami nxa ingaphumanga ifamasi izangishiya. Itikiti lami-ke nxa ngingasagadanga kwakuzasho ukuthi somele ngithenge elinye itikiti elokuphenduka ngapha. So ngibuyele-ke lesihlobo sami ukuthi siyebuzisisa ukuthi kade kuhamba njani. Umsindo wahle waqala-ke khonapho. Yini wahle awatshela ukuthi ngibhadale imali engaka, i-passport yami ngiyafuna ngoba sengisayelwe ngamalanga amathathu ukuthi ngibuyele. Mama wakhona wazama ukuthi ake angivaleli. Ngase ngisithi ngicela ukubona umanager, supervisor. Ungangibona supervisor? Ye, ungangibona supervisor use-ofisini engahle. Sihambe-ke kumaqhuzu wakhona lo-ke. Singihlale phansi ngitshele ukuthi mina ngizelapha ekhaya ukuzobe kumama lokuzolungisa i-passport yami. Ngibhadele imali yami $300. Lingithembisile ukuthi ngeviki eyodwa i-passport yami iyabe silungile. Kodwa amaviki amabili asedlule, khathesi akusazwakali ukuthi amaphepha amangaphi. So supervisor lo-ke wasethi hhayi mana ngikhangile. Usupervisor lo aphenduke futhi ofisini azokuthi amaphepha akho azange ufike kuhle, azange lindlele konke lokho. So azange wafile kuhle angaphi aletheni-ke ngilungise. Wasethi hhayi sasewasiwadinga then singathola sizalungisa, siwathumele futhi eHarare. Okwaze kwanginceda ukuthi isihlobo sami singalesi engangihambela so e-ofisini yama-passport wahle wathi yena uyagada ntambama sanajena uyiHarare. So nxa kuyukuthi abantu laba abe-passport office bathumela amaphepha ami ngo-DHL, if yasasekuseni layo uzafika ema-ofisini aweHarare ngo-8 ekuseni ahlazama ukuthi alungise. So wafika khona ngale Harare singabadinga amaphepha waswela. So-ke khathesi sengizayelwe yi-2 days.
Asebonakala eHarare khona
ngabe? Asebonakala eseseHarare. Ukuthi abonakale njani awazi.
Kodwa lokho kwenzakala koBulawayo.
Khanye ngani eHarare, hayi, akwenzakali kangako. Kodwa ngekoBulawayo ngiyafisa sibili ukuthi abakhulu bakhangelisise i-process yakhona. Nxa abantu bezabhadala izimali, ungakhanyi ukuthi imali sibhadele i-process yakhona doesn't go through. Kutho ukuthi vele nomanager wakhona is involved in that process.
Ngoba i-customer service yalaphana vele ukhanya ngani kayikho. Nxa uqathanisa, nxa ulungisa amaphepha lapha eMelika, ubona kulomehluko.
Ya, kulomehluko. Kulomehluko omkhulu sibili lapha eMelika vele awuhlupheki. Uyahambe thatha imfanekiso yakho, thatha amafomu ufile, uhambe e-post office. Bakhangele wonke umuntu ufile kuhle bakudindele. Ubhadale, phenduke i-passport yakho through the mail.